kwenye sihlalo wekhomishini le umnumzana Selo Masole Nare uthi sebehlele indlela yokulungisisa indaba zokungezwani ethi njalo okumqoka kulolu gwalo ludaba lokhetho kanye nolwegugurawundi okuyizo ezizaqala ukukhangelwa lonyaka
sifike esibangeni sokuthi sikhangeleke entweni ezinjengokuthi sizayihlahla njani indlela yokuyenza umsebenzi wethu yilo ithuba elenze sabuya lapha namhlanje sihlahla indlela eyokuthi senze ukusukela namhlanje kuze kuphele iminyaka emfana ungakhangela iphepha lethu lethulayo ama-priorities phezulu sokuqalisa ngama-elections kuye kugugurawundi.
Wengeze ethi ikhomishini izasebenzelana lamanye amakhomishini afana leZimbabwe Human Rights Commission kanye leZimbabwe Electoral Commission kusiya ngokuthi udaba abalukhangelayo lweyama kwezokhetho kumbe ukwephulwa kwamalungelo oluntu. Omunye walabo akade besemhlanganweni umnumzana Strike Mkandla uncome lolu hlelo kodwa usola isikhathi sokuqhutshwa kwalo ethi sifishane kakhulu okungabangela ukuphathwa komsebenzi ongajulwanga.
Into evelisa lingihluphile ngekhomishini le yikuthi izabakhona kweminyaka eziteni eminye yakhona isidliwe already lesi sikhathi esiseleyo izakhuluma yonke into kusukela ukufika kwamayikuvala izinto kumele ukuthi ngabe ziyalungiswa bese sikhuluma ngento yonke endalandala sithiye okukhona.
Umnumzana Dumisani Mpofu uthe naloba uhlelo lolu luluhle kumele kucaciswe ukuthi uZulu uzathola ithuba lokubuza ukhomishina imbuzo nxa ingabe sebehlulekile ukuqhuba umsebenzi.
Kuqakathekile ukuthi ikhomishini le ibe accountable, not ukuthi only to hold others accountable, yona la ibe held to account. Kufanele kube nendlela yokuthi umuntu obone ngani ayisayenzi ngendlela ethe izayenza ngayo abe kwazi ukuthi uzayenzani, ngoba siyakwazi ukuthi sisaba la ma-commissions amaningi eZimbabwe lapha amanye akhona acine information yathola ingaphumi. Currently lokhu esibisina le court ukuthi release idumbutshena commission report nesiyambako.
Ilunga leMthwakazi Republic Party uNkosikazi Ntombi Zodwa Mguni uthi uyajabula ukuthi ukutshengisela kwabo sokuze kwabafikisa kuleli zinga.
Engifisa ukukutsho ukuthi i-commission le got to have foot soldiers, bengabi yibo bodwa besimela njengabantu bakwaMthwakazi ngapha. Songathi sokusiba lokuzwisisa ukuthi sisuka kuphi sisiya nga. Kwasiza kakhulu ukuba kwethu lana lathi njengeMthwakazi Republic Party ukulwa kwethu first befika e-BICC sazobalandela futhi eLupane. Was so important.
Umhlangano lo ukuhlanganise abantu abavela ezabelweni zonke zelizwe. Ugwalo lalolu hlelo luza kwethulwa kuZulu kumaviki amabili alandelayo eHarare. Ugwalo lolu lukhangelele ukubumba ilizwe elilokuthula, a powerful Zimbabwe for all generations. Ngimele iStudio 7, ngibobulawayo, ngibathamile masuku.